Well, angeke ngikomente nge lawsuit le ngoba angikwazi angila ma details okubana yayibhiswe on what lokubana iprovince ngoba ama office lana ngawe province masiya iqinisweni ngama office eprovince but uma kuphe njengo senior yomhlangano obviously uli access to ama office lawo but ngomthetho wona ngama office eprovince konke nje okucacayo ngakho khona lokhu yinto nale yokubana kumele kuhlale phansi kukhulunyiswane ujaji layo onguyena othuthise indaba ethuthise indaba yonale asikwazi ukuthi yena ama-reason akhe uthe ngawani ukuthi abone afeve uchairman we-province over u-acting president we-party
manje ubona udaba lolu luzaphetha njani kukhona yini okumele kwenziwe ukuthi udaba lolu luhle luphele
ngithi nje into elula leyo kumele kube le extraordinary congress abantu bakhethe bazikhethele ilida yabo abayifunayo then iproblem esilayo ngamazimbabweni abaningi especially ma kubuya kuyo le ndaba le kachamisa yokuthi kuthola abantu sayibona lenti senzakala ngo-2014 kuthiwa ama-province wonke anominate uchamisa for secretary general umonzola wathola inomination eyi-1 but wambhuqa masukuywa ku-congress so akusimangalisi nalokho kuthiwa kule hype eyabantu okuthiwa basupporte uchamisa asiyeni ku-congress abantu bazikhethele kucaca ukuthi ngubani ozoteka off